Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 26 kumfumfu 2022 igama nguntungameli Nkuma. Nansi ezihamba phambili, uyaqala umhlangano wokudinga inkokheli yeZANU-PF entsha owe-Congress namuhla. Leli bandla lisithi akekho ozancintisana lomongameli Mnangagwa. Abafundi eJoshua Mqabuko Nkomo Polytechnic eGwanda bathukuthele ngemva kokubanjwa ngamandla ukuthi baphatheke kumkhankaso wokugqugquzela ukwesulwa kwezintsheziso zenotho ezetheswa amalunga eZANU-PF yiMelika. Abahlala eNkosi Mine lapho kulahlelwa khona izibi zedolobho lakoBulawayo basengozini yokuhlaselwa yimikhuhlane ebangelwa ngamanzi angcolileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umhlangano omkhulu wokukhetha inkokheli yeZANU-PF entsha owe-Congress uyaqala namuhla. Leli bandla lisithi akula muntu ozancintisa edinga isikhundla esiphethwe ngumholi walo umongameli Emmerson Mnangagwa. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zeZANU-PF umnumzana Obedi Mpofu uthi labo abathi umsekeli kaMnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga ufuna lesi sikhundla bayazikhohlisa. Umpofu utshele usanekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi iCongress yabo izaqala ngomhlangano wePolitbureau ekuseni namuhla.
Wonke amaprovinces jikelele athi ubukhokheli obukhona obukababa uMnangagwa yibo ubukhokheli abafuna buqhubeke busiya phambili. Ngikhuluma nje mina ngime ngiphethe ingwalo zonke ezikhuluma ngemisebenzi yephathi, yikho njalo ngingubabhalwane omkhulu wephathi. So into engiyikhulumayo sonto yokuthi mbe ngiyamafungafunga, ngikhuluma into emgqoka eqondane lokusebenza kweZANU-PF. Ubaba uMnangagwa ngubaba osikhokhele ku-New Dispensation ngendlela enandi okumangalisayo. Ikhangele ukuthi iZimbabwe, although singaphansi koke kwama-sanctions afuna ukuthi udilize ilizwe lakithi, ilizwe leli liyathutheka okumangalisayo. Ukuthi kathi sikhuluma nje kulama ama-projects amangalisayo ayemgwaqweni, ukuzakhiwo, yonke into eZimbabwe intsha enziwe ngeminyaka emihlanu edlulileyo. E-airport kutsha, e-parliament kutsha, emgwaqweni kutsha, yonke indawo, ema-mines kutsha, ngilemkalata emayini enza istili, kulamanye ama-mines enziwayo, kuyamangalisa. Yithi ngilama-sanctions akhona siyawakhalela, kodwa hatshi asoze sikhale singenzi lutho, sikhuluma sisenza. Laba abafuna ukusifakela izijeziso lezo abazifakileyo bawethi isikhathi sabo. Njalo umhlaba wonke utona into eyenzakalayo le ngezijeziso le kayeda ngqondo. Enziwa ngabantu nje abalomhawu, abantu abafuna ukuthi bakhokhele ilizwe bengalasekelo lwabantu abaningi beZimbabwe.
Siyake sibone lapha sokule nhlanganiso ezijiyeneyo ezithi Teachers for Economic Development, kodwa bephinde bezithi for ED labantwana, Student for ED. Liyakwazi lokhu zinhlelo zebandla yini? Kumbe baziyenzela?
No, iZANU-PF isebenza ngalokho okuthiwa ukhetho oluthandayo, which is ngesilungu kuthiwa i-democracy. Siyavumela bonke abantu abafuna ukusebenza lathi ukuthi babuye ngendlela ezijiyeneyo, babuye ngamabizo ajiyeneyo, kodwa betshengisela ukuxhasa inhlanganiso yethu yeZANU-PF. Lokhu asikudingi ukuthi kona kubizwe kwathiwa this for what, but sidinga ukuthi abantu laba bafuna ukusebenza le bandla eyilelakhoqelaleta inkululeko kulizwe leli. Ngiyacaa futhi abantu abaningi isithethe ukuthi bakhampele la maphatha amancane ahlale ekhuluma amanga babhizi balandelela into ezenziwa yiZANU-PF. Thina ngapha sitshaya umsebenzi bona bachaya ukulobuzeni ukuchotoza kona sasikhatla kulokuthi
kodwa ke nxa ukhuluma ngokukhankasa sesikhayela ama by elections lawa dlulileyo ukuchoni ngokhetho oluzayo lile themba yini lokunqoba ngoba abanengi bathi hayi umnotho welizwe ibandla elibusayo alenelisi ukuthuthukisa
hayi lokho kuchiwa ngabantu vela sebehluleka behluleka bazahluleka futhi thina sisebenza izifiso zabantu ama elections adlulileyo amakhet akuzange kunokuxokozela kulabantu abebebuya bezoletha ukuxabana bezoqala abantu bezocela abantu bezane PF ukuthi kube nomsindo so that bagijime rayinxe kuma umsakazo njengestudio 7 bazocomplaina aathi so politics le ipolitics ukuthi kukhuluma labantu.
Umnumzana Obed Mpofu ngonobhala obona ngokuqhutsha kwenhlelo kubandla lezano PF. Sixoxe njalo locubungula ezombusazwe njalo elwela amalungelo kaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Akumangalisi ukuthi in fact ngabe ngabantu abasinsiye abakhangela ukuthi bona bavusa bengadlalisa ama resources elizwe. Bebengafanelanga ukuthi bekwenze ngoba abakwenza yilokho okuthiwa emabandleni ikwaya. Ngabe kuthiwa bekuyi-Congress, ngabe sizwe kuthiwa ama-provinces abe nama-preferences. Kuthiwa hayi kwaprobhulwa amabizo kuma-provinces bagcina bevotile, bagcina bethe hayi either bavumelana no-Emerson, abanye bathi bavumelana no-Govea. Omunye wawina phakathi kwabo bathi bakuyana ukuthi wachethe-chethe isikhabalo Emerson etcetera ayisiyo nto ejengisa umbusazwe okhululekileyo.
Akuvezi yini ukubambana esingathi kukhona kuZANU PF njengoba besithi phambili ngomnanga kwabonke?
Abantu bezanu sukela ngo-2017 lapho bathi bexothwa u-Emerson bonke bagida ngemva kwamala kwe-14 days baze begida bephotha umgaka. Wonke ungababuzwa ngaphakathina kwabo ukuthi lisikela njani umuntu owehluleke kanje. Bonke bazakuthetha silatshoyise. Kuse kungaba umuntu wesibindi kumbeni lebutho bengahamba bengavuka ekuseni sebemxotshile ubaba lo. Uzabona sebegida futhi besithi umuntu lo wayemubi ubesona. So ayisikho ukuthi konke lokhu ukuthi bonke bathi kwankona bavumelana layo i-true reflection yokuthi bakholelwayo. Bonke abantu bankona ba-operator njenge-robot ngabantu aba-dishonest, ngabantu abagangileyo abathi even besenza into beyenze bengasikho lokhu abakutshoyo. But ngenxa yokuthi libandla labantu abaxhwalileyo abangamasela basekela yonke into as long as izabadefenda ekugangeni kwabo.
Nxa sesikhangela labo abathi uChiwenga ukhanya laye efuna isikhundla sikaMnangagwa singathi bakuthatha ngapi njengoba yena uChiwenga sezikhulumele wathi laye usekela uMnangagwa?
Uyakumbula uEmerson esithi ngemva kukababa uMgabe ngalwana mnyaka bathi sebemxotshile bonke opha baphuma sebengabantu aba-oda betshengisa ukuthi banezondo ngomgabe. So iZANU awulaleli lokho abakutshoyo. IZANU libandla elinzima, kuyavuza ukuthi ukhangele umuntu ebusweni, ukhangele umzimba wakhe. Balutshwani abantu eZimbabwe abasekela iZANU. Kodwa libandla leliyana okuthiwa ingani yimpisi okuthi ungayigada kayehliwa. Akula ngoba kathi kathesa umuntu ophilile engqondweni uma sithuvisela u-Emerson uthi ayekwenzani phezu kokubulala ilizwe lokhu akwenzileyo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu njalo uhlaziya ezombusazwe. Abafundi ekolishini leJoshua Mqabuko Nkomo Polytechnic eGwanda bathukuthele kulandela ukuphoqwa kwabo izolo ukuthi baphatheke kumkhankaso wokugqugquzela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa amalunga eZANU PF yiMelika. Uhulumende obelaye izikolo zonke elizweni kanye lamakolishi ukuthi abe yingxenye yalolu hlelo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Abafundi laba bathi baphendukiswe emarketing ne-college ekuseni batshela ukuthi kumele bayophatheka kulo mkhankaso wona oqhutshelwe emahofisini kampathi Ntambo obona ngezenzakala ezansi emaNdebeleni umnumzana Abednego Ncube okuyinto engabajabulisanga. Omunye wabafundi labo ongathandanga ukuqanjwa ngegama ngoba isidwe sabo ukuhlukuluzwa ekolishi kanye ngurhulumente lamalunga ezanu-P F uthi badlalithelwe isikhathi sabo sokuthi aditsha izolo. Uthi udaba lwezithesiso ngolwamalunga ezanu-P F kuphela olungelane lokwenza labafundi kumbe izizalwane zeZimbabwe. Amazwi la asekelwe ngesinye njalo isifundi laso esingafunanga ukubethwa ngegama. Abafundi bezikolo zemfundo yaphansi eGwanda labo baze ngobuningi kulombuthano asenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla zekolishi leJoshua Mkabonkomo. Ekhuluma kulumkhosi unobhala wesabelo seMatabeleland South ehofisini kaPhantambo wabona ngokwenzakala kulumhlubulo unkosikazi Lathiso Dlamini Maseko uthe kubalulekile ukuthi amazwe asentshonalanga esule izitheziso lezi.
Ama-illegal sanctions ayenza umnotho wethu uhlale wethukile njengakho lokho esikubonayo.
Umphathi Ntambo kahulumente wabona ngokwenzakala ezansi emaNdebeleni umnumzana Bedinko Ncube la usekele lawa mazwi.
Senzile iminyaka neminyaka eminingi kakhulu sakelwa ngama-Americans nama-British nayonke i-Western world ubani sihlukuluzeke kunalapha elizweni lethu.
Abanye abaphatheke kulumbuthano balethwe ngamabhasi besuka endaweni ezikude. Unkosikazi Siphilisiwe Sibanda uze lapho esuke ePlumtree ngebhasi yezubukho.
Lizweni seliphansi kakhulu ngendaba zama-sanctions. Indaba leyama-sanctions ingaphela kumbe ngithi imiswe kwenzela ukuthi sikwanise ukuthi inhlelo zelizwe ziqhubekele phambili njalo lathi ilizwe lethu leZimbabwe libe recognized kwamanye amazwe kwenzela ukuthi kube khona i-development elizweni lethu.
Umnumzana Dingindlela Ndlovu ongumsekeli webandla elibusayo leZANU-P F eSlim eMangwe uthi ufisa ukuthi amazwe asentshonalanga axolele leZimbabwe ukuze uZulu aphile impilo engcono.
Mina ngokubona kwami ama-sanctions ngiwabona esilimaza kakhulu kazi ngoba kunje kathesi ama-investors kunzima ukuthi alibuye elizweni lakithi. So yikho lathathe sicela ukuthi alubana labo bonaba abakusinikeza lawo ma-sanctions bayasixolela nje labo bake basiyekile lathi sibasinika i-chance ukubana lathi sitshengise ubungcono bethu lathi siyiZimbabwe.
Umnumzana Thandeka uzinemkandla olilunga lebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalitions for Change uthi lo mkhankaso kawuncedi ngalutho.
Ngobana ukuze kulungiswe indaba ezijeziso bona abababusayo bayakwazi ukuthi kumele benzele. Lokhu kutshona bexaba abantwana elangeni besithi batshengisele nti kazifuni kakusebenzi. Asoze wephule amalungelo oluntu umhlaba ukhangele wona lowo okufakele izijeziso ubuze sithi lizifakeleni.
Amazwe asentshonalanga afakela bebandla leZANU-P F abagqokela umongameli Emmerson Mnangagwa izijeziso ebethesa umlando kwephula amalungelo oluntu lokuqilibezela kukhetho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda no-Albert Ncube.
Abantu abahlala eNkozi Mine kobulawayo lapho kulahlelwa khona izibi zedolobho basengozini yokuhlaselwa imikhuhlane etshiyeneyo ngoba benatha njalo besebenzisa amanzi angcolileyo abawakha echibini eliseduzane labo. Inhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ithi abantu laba kumele bathole amanzi ahlanzekileyo ngoba lelo kulilungelo lomuntu wonke elizweni. UGaynor Gumede Saidi weStudio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa.
Izakhamizi zengozi mine slum segment kobulawayo lapho okulendawo eyiyo okulahlelwa khona izibi zonke zakobulawayo ezihlezi kulendawo ngenxa yomkhonomi onzima ongasabavumeliyo ukubhadala irenti emalokitshini njalo abanye bahlezi ngenxa yokufuna ukuba seduze kwezibi ezilahlwa lapho ezizwa abazidobhayo baphile ngazo ngesizathu sokusweleka kwemisebenzi elizweni. Zithwele nzima ngokuswela amanzi ngoba idolobho lakobulawayo kalibaniki amanzi, kakulampompiza amanzi abathola khona amanzi ngoba kuthiwa ngabantu abahlezi okungekho emthethweni. Kuminyaka eke yadlula bebevunyelwa ukukha amapheyili amanzi aklini, amapheyili amabili kumbe amathathu ofisini yekhansilini khona phana, kodwa kwaya kwantshintsha lokho. Sezike zenza imizamo etshiyeneyo lezi zakhamizi zisebenzelana lenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ukuthi bathole ukulungisiswa ngendaba yamanzi.
Yiphi leyo mzamo esebake bayizama ukuthi bathole amanzi ahlanzekileyo?
Bake benza ipetition bayihambisa kuBulawayo City Council ngomnyaka ophelileyo oka 2021 lapha baziswa khona ukuthi hayi vela amanzi asoze buye ngoba nakaba hlalanga okusemthethweni. Njalo sebeke bakhulumisana kakhulu lo councilor wabo nabameli babo bepharlamenti ukuthi babone ukuthi linto iyalungisiswa. Okusuka nje kungani kuyachaqisa igazi ukuthi nxa kusiya kusikhathi sokuvota uhulumende uyaletha indawo zokuvotela kulaba bantu, kukanti lakhathesi ngesikhathi se-census bavaliwe, ungahamba emkhukhwini yabo kukhona izitika ezitshengisa ukuthi abantu laba bavaliwe. Kodwa noma bebalwa kunjalo kakulama-services abawatholayo ukuze bathuthukise impilakahle yabo, ikakhulu sikhangele udaba lwamanzi.
Aphosa inhlanganiso yenu ingabanceda ngani?
Thina njengeMathebeleland Institute for Human Rights siyakuzwisisa ukuthiwa yiBulawayo City Council ukuthi bengaqala ukufaka amanzi kulindawo abantu laba bazagcina bengasasuki khonapho ngoba sebecomfortable. Kodwa sithi ake sikhangeleni impila kahle, sikhangeleni amalungelo, sikhangele impilo yomuntu, isintu somuntu lesithunzi somuntu silimazeka kangakanani nxa enatha amanzi angcole kanje, phila endaweni enje.
Kuyini elifisa ukubona kusenzakala ukuthuthukisa impilo yalezi zakhamizi?
Ngabe uhulumende uyakukhangela khonokhu abe esebadingela enye indawo yokuhlala?
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngowenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. iNews Day ibika ukubana iCommission ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, ithi ayisoze yethule uluhlu lwabantu abazavota kukhetho oluzayo ebulenjini be-internet, i-electronic voters roll, okuyinto esicunule abantu abaningi. Ikroniko yona ithi abogatsha lwezanusi zomkhathi olwe-Meteorological Services Department baxwayisa abantu ukuthi izulu eselikelana endaweni ezitshiyeneyo zelizwe alitsho ukuthi sokungalinywa. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 njinjalo. Hayi la abantu bezimbago la abakahlupheki basezahlupheka. Edlong mawele ke beqinisa amakhanda belandelana lezani. Baseza ukhomba umzolo otshwala kusesekuncane lokho. Laba abantu abakuzani basebenzela izikhwama zabo, abasebenzeli muntu, basebenzela izikhwama zabo labantu abawuthi befunda ama-overseas kuphi le mizi ama-mission. Line lokho elilandelana lezani lokho ethi hey zani njinje, hey zani njinje. Hayi likabona ndudala, lisadlala abantu bezimbago. Lizathanda. ilanga alizadlala maloke lawadala lizendlala izitodlana alizezadamba ezimbako lizadamba lizaginqingwane okwenu nje ke lani zanu votelani triple c yehlulekela isibono tiyenza nisikhiphe sifakenya silandaba uti parte kutsa yipi tina sifuna izimbako ilungu
Ngengulise ku-Studio 7 njengansuku zonke uThulani Ndlovu enkayi kondona isikhobokhobo. Mina ke ngithanda ukusola kakhulu lokho okwenziwa nguMnangagwa u-Emerson ukuthi uyabethatha abantwana ezikolo ekhuthisa abantwana imfundo besiyayenza nje kumatshi ongenanamsebenzi konke. Abantwana labo ayisibi abaletha ama-sanctions. Ma ufuna ama-sanctions aphume Mnangagwa nguwena owaletha ama-sanctions. Ama-sanctions lawo anikezwa thina nguwe wena nezani PF yakho. So mina mbona ukuthi uthi America ifaka ama-sanctions kanjani. Wena nguwafaka thina ama-sanctions, wena khipha ama-sanctions wafaka kithi. Uzobona izinto zakho zihamba kahle. Wena nguwe obizwa igama lokuthi ama-sanctions namhlanje wena ngokwenza kwakho.
Sanibonani Mahlabe Zulu, khulumisa yimi Moze Mdimba Moses. Mina bengicela bakithi ukuthi iAmerica ingenele. Cela lesikhulumele nohulumende weAmerica. Uhulumende weAmerica ebhekilihlo elizweni lakithi le elizweni lakithi eZimbabwe bakithi. Siyacela sibele ukuthi ama-elections lawazayo lawa. Ebesicela ukutshintsha ukuthi kutshintshe kodwa akusoze kutshintshe. Uma kube kulokhe kubusa yona lizano. Izano iyo controller zonke izinto laphana bakithi elizweni lakithi. Izeki ngezani controlwa izano. So akungeke kwafa kwalunga. Kathesi nanku zokuthi ayizani iwinile. Iwinile mathobo laseyinsiza. Izano akulazano ukuthi ayiwinile. Izano ingawina kanjani lapho okuthiwa kuthawe khona abantu. Ingawina kanjani izano? Ingawini izano kungathiwa iwinile izano kona kuyiyo esuke ichaya abantu kube sokuthiwa iwinile izano. Iwina kanjani? Akulazano ewinileyo. Bakithi siyacela uhulumende weAmerica, Mr. Joe Biden, siyacela sibele ukuthi lisizame lichele.
Salibonani basakazi baka Studio 7 basakazi bethu abahle abasikhiphela indaba zinjengoba zinjalo. Eyi kubuhlungu lapha kubuhlungu la kakhulu la. Lapha kakukho lapha esiyakhona la. Ama party ethu lawa ama opposition istrategy sabo ungathi sisesephuwa kakhulu. Bazobulalisa abantu kakhulu impela lapha kulobunzima la kakhulu. Laphana bakithi kakula democracy eZimbabwe akula democracy sibuswa nguGoliathi laphana sibuswa nguGoliathi ngicabanga ukuthi mina laphana ama opposition party ezilongo nje bona bedabukana phakathi kusesekude lapho siyagona izano PF iyabatshengisa ukuthi khonana ilenduku mpela enduku engamanguqonda ilenduku ebantwini so lapha kulobunzima la kakulanto eright la ama party lawa afanele ukuthi khonana bebe le strategy sibili abaphuma lazo ngoba laba ama party lawa bangaba ngabafundisi kanje so bona bebe ngabafundisi ibevumele ukubaleka abantu bechaywa mbona ngathi lapho kulobungozi lapho kakhulu lapho
Studio 7 ya uchamisa la mfana lo ukhanya ngathi ulohlupho I think is childish ngijongani kathesi umkhokheli we triple c le usethumela amazi enduduzo umnangagwa in politics you don't do such things in politics konoku uqayisa ungathi usuduze kwamnangagwa it costs you ama votes ikokutshengisela abantu bayagcina besithi wena uthi lo mnangagwa you're one and the same thing you are a small puppy yezanu PF vele abantu ungavele uqalise uchamisa utsho ndingafundi last time mina I did not vote for uchamisa and his party last time MTC why Sathi sesiya kuma elections umgabe esexotshwe izano. Umgabe wathi sengihamba lo Chamisa. Ngahle ngalo Chamisa nxa esebisa umgabe back again. Then it means this guy vele sibhoda wandawo. Kakafunde lujanga siya sympathize la siyazama ukusondela kuye. But ulahla intsoro lebhora nge last minute. You cannot be wena ukukhulunywa ukuthi uzokhalela umuntu elincintisanayo elilwayo obulala abantu bakho chaya abantu bakho lokhu siyamkhalela ama Hasbros aya raise konapho
labo ve kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp pam Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I Voice of America ithi amapolisa kwele Uganda asevule uphenyo phezu kwengozi yomlilo otshise wabulala abafundi abalishumi lanye 11 kwesinye isikolo sabafundi abangaboniyo. IReuters yona ithi inhloko kahulumende wakwele Bhilithane entsha umnumzana Rishi Sunak uqale umsebenzi izolo ngemva kokuthiya umsebenzi kukankosikazi Liz Truss. USunak kule minyaka yokuzalwa engamachumi amane lambili 42. Kudaba lwemelika lamhlanje amalunga ePhalamende angamachumi amathathu akubandla elibusayo lamademocrats azibiza ngokuthi ngama-progressive democrats athi aseguqule ingqondo phezu kwencwadi ayilobele umongameli Joe Biden emkhuthaza ukuthi akhulumisane lomongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ukuze kuqedwe impi yakwele Ukraine ngoba elemelika lisebenzisa imali enengi kakhulu ukusekela ele Ukraine. Okhulumela amalunga la unkosikazi Pramila Jayapal wazise izolo ukuthi incwadi le bayiloba kudala njalo lo kwakungumbono wabo kungakonakali izinto eziningi kwele Ukraine. Uthi njalo incwadi le yavezwa izisebenzi zabo ngephutha bengazivumelanga. Abantu abanengi abagoqela bona abebandla lamademocrats kanye labebandla eliphikisayo elama-Republicans bachodoze kakhulu amalunga ePhalamende la ngemva kokuvela kwencwadi yawo. Singakehlukani sikhangele kancane imbiko elisithumele yona linaba laleli kudaba esilufake ekhasini leFacebook. Udaba lomhlangano we ZANU-PF Congress oqala namuhla sizwe ukuthi lithini. Kulomlungisi Maphosa laphana uthi kwayena u-Obed uyasifuna utsho isikhundla sikamongameli Mugabe ngoba ubaba u-Obed Mpofu nguye esikhulumelayo esithi akekho ozancintisana lo mnangagwa. Kuzokuba lo Modesta Chizi uthi ngumsangano lo sebe ngonkulunkulu yini bomhlaba. Usapuka Sikhumbuzo uthi wena how far with sanctions must go avuke sehambile na. Ubeke zela dlodlo yaphendula laphana laye uthi ungaze uliphinde futhi lami bengithi ngizobona ukuthi asihambile na ama-sanctions. Kuzoba lo Gibson Gidube uthi wena yini umnangagwa wombulali egcwele igazi onabantu abahluphekayo emazweni abanikazi behlukumezeka suka izithutha kuphela ezingakuboniyo lokho for 42 years zonke. Sipho Maphisa Fuyana uthi nokafuyana uthi wena angithi bayesaba ukuqunywa amakhanda ngolomgugura hundi. Usho ke abebandla lezano PF labo ukuthiwa kabasoze bancintise kwanele mthwaka zomuhle. Libelelanga elihle Oliver lelisayo ngontungamilinko mo nkololo kwana wamatukanduna.